Umhlangano obukhona phakathi kukababa upresident webandla uDouglas Monzora lomsekeli wakhe umama uDokotela Ukhupe ubungumhlangano ojayelekileyo phakathi kwenkokheli zombili lezi esingathi nje yi-routine meeting ubungelazinto ezingabe ziqamile ezingajwayelekanga ubungumhlangano nje wokuxoxa ngomsebenzi okumele wenziwe yibukhokheli kuhofisi likamongameli esingathi i-presidency njalo esingabe sikunanzelela ukuthi bekungumhlangano wokuqala ngoba umama uKhupe ubengumuntu obengaphathekanga isikhathi esidlulileyo uwehlulekile ukuthi ayibambe le imhlangano lo baba umongameli njalo okunye ubengakabi legunya kumbe i-confidence yokuthi abe engena lapho okulabantu abaningi njengomuntu okwabanjwa ngumkhuhlane wombhuqazwe we-COVID ngakho okukhona kathesi ukuthi usekhululekile ukuthi ahlanganyele la lobukhokheli bepharty lokufikenyelela lapho okulabantu abaningi khona so sikunanzelela njengebandla ukuthi hatshi labo abekade sebebhule amathambo bachisa usibo lwethendele ekuthini akusekho okuzabuya kuhlangane phakathi kukamongameli lomsekeli wakhe namhlanje bajabhile ngoba sekuqalisile ukusebenza ukusetshenzwa kuhle njalo ibandla selikhangelele ukubana lidonse kanye kanye liqhubeka lisenza umsebenzi elikhangelele ukubana liwenze ngomnyaka ka-2021
kodwa siyakhumbula ukubana unkosazana Khupe wayethe yena zikhona ingxaki ezazibangela ukuthi engamukeli ukuba ngumsekeli kamongameli ezibalisa ukuthi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo olwe-Congress. Mangalokhu manje kuhamba njani?
Engingakuphawula yikuthi ubukhokheli bukhanya sobuhlale bavumelana ukuthi buqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla ndawonye. Imhlangano kamongameli lomsekeli wakhe ayisiyo mhlangano ejayele ukubana ikhitshwe kubonozindaba kumbe ikhitshwe kumphakathi webandla ngoba ubukhokheli obuxukuxwayo kumbe obuxoxwayo kuleyo mhlangano nxa kumele buhlafune kusiwa phambili buhanjiswa kungatsha ezimele lokho ezifana labo standing committee labo national executive labo national council ngakho nxa kukhona okuqakathekileyo kusimo leso osibuzayo yinto esizayazibona nje kusiya phambili kodwa okukhona ukuthi namhlanje umhlangano bebewuhlezi njengomongameli lomsekeli kuxoxwa ngomsebenzi okumele wenziwe lihofisi likamongameli okuyinto esijabulisayo thina njengabantu be-MDCT.